December ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesivile mhla ka 27 na kuNcwabakazi 2019. Ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Imthetho ndaba nxa singena sewe sicela ukubana sisamelele ukubana ungene yaphili yodaba lukaChief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bebe phandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singu-number 5 ku-continent ne-corruption. Nxa singu-number 5 lizananzela ukuthi ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamelele aphileyo ebesuka endlini engabevalela ngoba ama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigqibo asitholileyo emergency court izawuvathela. Aphumelele kakhulu ukuthi omanje abe magistrate bali ukwenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record thathi liyenze othwe i-transcription ngoba inkantolo enkulu ye-court abathathi i-record link o-transcribed. So yikho wenze ngani suppose ukuthi siye court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi ngithole ntambama vele ngabo 6:30 then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngifuna kusasa e-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba gradesi ama court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, ngabe uyahlala phakathi isikhathi eside sike.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrates Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisisa icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumeli ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshele ukuthi into abayenzile baphambanisile bese betshele bafananga bethulale bekwenzile ngebe eminyakeni ethize okumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho usobala kula macala amaningi ayethesayo amacala afana nalawa abe nempumelelo ehlukeniyo. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kwehlule kule nkundleni ephezulu bengalani othiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Ubavumile simbone and awumuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa kwenzakalani and besekwamukile, but hhayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje uvele uyinduna, so abantu okugotshelabo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke ukulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli izindaba eStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwana ngolwesihlanu okuphuma la maqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uDezulu kumele asukumele phezulu abize amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Onyawuthi uthi sekuza kuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba abazafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa inkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuna waziwe ukuthi khona ngubani ofaka information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ephostela, but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kaWard 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzwele ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Masingunumber 5 lizananzelo sokuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Mpiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayuyithanda, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika siyihumane in mining wathi usethengile lapha esasitributor khona. Iminiswa kumayenzi ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela, silindele idate yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela, sokule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo kwaze kwenjiwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Chasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube lemthetho ezabavikela emgodini. Nimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku $400 million lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube ekhaya ngisuka elupani ejojolo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlale ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi, lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alike limbuzisise kahle umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo baya kuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo baya. Yikho engikubonako phela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka. Yine bese sithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni lele leZimbabwe. Yena umuntu lo okhuluma njalo yena ngobule ulesazini. Alike libuzisise umuntu lo ukuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Ngiyokwazi yena lo muntu lo. Ngiyathanda ukulika ukuthi ngikhuthaze isihlobo sami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo uthi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngisebuTswana. Hayi isihlobo sami vusani izwe ngendlela ofanele vusi yakhona isinto ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatshe. Hayi lokhu akukho kuhle kuzosenza sigamulane ngamahloka kani. Hayi thina singokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka. Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele mashona mandebele lishona leli indebele leli lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abaphetheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yibo abayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi la mali ikhuluma alikhulumeni ukuthi lingakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena Ndebele wena Shona. No, ngiyalicela hlobo zami zamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lilulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuki ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nanti anase liyo Shona selimathunzi.
Awuyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu uzathi kuyeripota emapholiseni wabo amapholisa iwapunya abantu uyathi ufika usweli ukuthi uyaripota kubani wenzeni njani. Gawuli ehlonipha abantu siyakucela.
Minikama lami nguBruce Moyo ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali silapha nje sibalekela imizi yethu kungenxa yezamo. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga njengokukhuluma kwakuthiwa ngumgaba sibalekele ukuthi asifundanga sizotshontsha egoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini ilazi kuluhlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabwe ngumbale kubonini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi bopha abantu bona abahamba betshontsha abantu. Lambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifedafeda ngabantu enguye yena etshontsha abantu isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila. Why kudlala ngabantu kangaka? babe dlala ngabantu kuhulumeni wezimali bazali sakhamisa kubuhlungu sabulawela ilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawela o-headmaster phambi kwethu sikhangele kuthiwa bangabathengisi badlanana losmith lamabhuku namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana ne-amerika bangabathengisi bafunelana imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela ithesu iteksi yokuthi bezosichathamela futhi ezindlini izizani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhu likhonokha lakudlayo liza kuhlanza kumnya.
Lokho okukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali asithanda ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio sele khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabogawule lo chumane.
Ngiyabingelela lonke balaleli basitudio 7 linjani dali basakazi hayi mlela migama yake yiziqabe noma yeshi laba abantu bezane PF zabantu lapha vele ukuthi ngaziqaba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhelwane wami sengakhipha amasotra abethina bezombamba cela likhuza ugawuli ugawula mbethiwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho okwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona ngumntwana omncane yena ethi kakuboni hayi gawula mawulalele ukunanzelele ukuthi into ezenzakalayo uzikhangele hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela kwistudio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kuthithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala athena wababhizi kwingakha awenze njani ugawule bantu ugawule umuntu wetsholotho engayalethi kule msebenzi so ithi imsebenzi igcwele abantu abafinga endlala sifa ngendlala angakho abantu bethu bahlupheka kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona impilo bani nale anti bayenza ngabomi ngoba yazi akula lapho abazakhona nangako njengobabo othi ngayetshelwa abantwana ukuthi hhayi silambile ichaye into azama kuyacela emzini ethi ungaye emzini ichaye kukhona kwimpilo nalesie siyaduweka bakithi siyalamba lamba kula msebenzi ebantwaneni nalibonga kakhulu uxhaso lweni lisixhasa ngalo niyabonga kakhulu ngoba kanjeba ibizwe siyabulawana la siyabulawana sibi.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe uthi ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe hhayi laba abanye sebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethisa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weLesudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eLesudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Zigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. Kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcweti wezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngummeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwana ubabakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo kulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambone senza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerican mhlophe yikho akuthembileyo ubaba uTrump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lokho ingeke iphumele egcekeni bengathi emanye iziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo
namafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehlo
uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababangimsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo
ukhetho lokudinga osenator la malunga edale leparlamente siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademocrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nga ungabuyela esimangene sabakhona ukuthi uTrump agcine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuzakwenzakala lento yathutha eminyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ekukhanyeni kuphela abasebenzele eminyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela tuchu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwo amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngane okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalaba abamsekelayo usekhatshani ukuthi amademokrasi anqobe
umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye esejohannesburg kwele South Africa
bakhululeni akula nto emangalisayo lapha it has always been like that from Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, P.W. Botha's apartheid regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Laden of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Venebesi Chara Game Zero, it has always been like that. Mvuseni Limbuzi Steve Bantu Biko, Mvuseni Limbuzi Oliver Reginald Tambo, Mfutile bavusa basebhalakwe, Masref Ntolocho, lo Barrenyatho aphelela eBolokhweni, Mvuseni Limbuzi uJoshua Mkabuko Nyongolo Nkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulantwe ntsha lapha, ababusayo, babevele besitshaya Game Zero, it has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu uSidini Malunga, ngubani kibo oyemthandu uLukout Masuku, ngubani kibo oyemthandu uAlfred Nikita Mangena, bakithi lingaye ngwayithombe sikaMdala Sidanela kiso, akula owayewathanda amazwa ngendaba, ababusayo babevele besitshaya Game Zero, it has always been like that. Utonga karawa ingena nayo Zimbabwe ayiselayo yona yena umdala wafela ingene nayo iKhelani ayilwelayo uMogheni yena wayibona nayo iNew Zimbabwe esaphila inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhosi okusemthethweni na ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo bona babusayo babevele besitsha game zero it has always been like that. Iristole kazi, usenge waikonisa na aloano avalenisa kubuto. Abe open for business, bona seba tulana mameka deals, njale ngawe malini. I-15 billion okutuwa yanya malala, seba iveza yini. Po i-3 billion, esanda kunya malala lonyaga, kuza tuwa ni ngayo. Ezi mkulu ze corruption, ziza vezo zipigele umkwa zona. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will not work, or work simple, ababusayo, babe velebo na, vesi chakem zero. It has always been like that. Alilithenganga yini lina nayo isinkwa se-10 billion lina bantu. Umhlobo lugadanga nange 25 trillion. Khona kobharosi sibendawo libamumuzanga ngama-quadrillion na. Wona vele senza namadoda emajointini. Amagrosari ama-quintillion lama-zillions aliwathenganga nawo kobhascode. Alibabonanga nawo zero bequntwa ngugono umzukulu kalokhuza sekubheda umkhonomi. Pho lamuhla okusimangalisayo ngamathakathaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijakem zero. It has always been like that. U-Abel Mzorowa kazanga fumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona masela sikawuzayo ngawani. I-MTC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes, inengi abafile ezitokisini belwela amalungelo lenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na. Abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi. Laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe. Ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katontshwanga na. USojajani uKhawuzane labo Betha Chokururama kule Mashonaland kabatshontshwanga yini? Yena uZamarangithi watshontshwa. Buzani uJetsina Mkoko eyakhe indaba uyayisho ngomlomo mathupa. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya i-game zero. Yikho ngithi it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu uhulumende sebakhudela nawo. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni or fighting road the mini uhulumende zetsheko lwe-MPC. Hey lina, omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekuhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impo enkulu entumbane opasi sebesuzela abakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ukunandele kibo kwakukapula libusa mpakampaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi yembongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi inkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ube busy impela ubephitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elilenkondlo ezinenge ezimnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock. Sokuyisikhathi sokuyalala. Ziyachiyana izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangwendweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Litshone kuhle.